kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So asiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo yikuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Siri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo, ngoba sesibone kaningi kuthunjwa amalunga e-CCC kodwa kungela muntu obotshwayo. Uzakhumbula uTakudzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende, laye uthunjwe ngabantu ababehlome ngama-AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo, kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungazayo kwamangalisa uma bengabotshwanga, ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing Ali. Abambulalayo akukazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni, kodwa siyakwazi ukuthi kulo baba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lowo mama osejele. So kaningi-ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga, sile mbali yakho lokho, kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe, kuhlukuluze amakomrade akhe, ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo. La mapolisi ukuthi eprotekte abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje, abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana le-SADC le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ewe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eparlamenti yabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa yabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo, ekhulumisana le-SADC, ayekhuluma le-AU, ayekhuluma le-UN, ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu, ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU, UN, etc. etc. ethula udaba lokuhlukunyezwa, lokwephula kwelungelo labantu, lokubulawa kwabantu izigebenga lezi, kodwa yabe ethule kakukhanye lokuthi kwenzakalani, yikho kulusizi.